abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ubudlelwano lamapholisa abumanga kahle njalo bulakho ukuqhubeka bungabuhle ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni. Umqondisi we-Sexual Rights Center unkosikazi Musa Sibindi uthi yikho bebelomhlangano wanamuhla emizameni yokulungisisa ubudlelwano babo lamapholisa.
Namhla kakhulu-ke sixoxisana nama-stakeholder ethu, ama-community members ethu mayelana nendaba ze-safety and security. Ikakhulu sikhangela ngemuva ukuthi sisebenza njengehlanganiso labo.
Elinye lamalunga e-Social Rights Center unkosazana Maro Phiri uthi ngomumo okhona khathesi balokwesabela ukuthi ngesikhathi sokhetho uzaba mubi ngamandla.
Undlela namapholisa sila wana the minute vele nxa ngihamba khwaphaya sithi lo ugqoke njengomfazi sohluke sabe and so angeke ngikhuluma okuningi ngoba vele abasiphathi kahle.
Umnumzana Daniel Gambule isakhamuzi sakobulawayo laye okade esemhlanganweni lo uthi ubudlelwano lamapholisa abukho.
Hayi amaphoyisa vele asezwanani especially mina engiyisitabane. Akula, we've never been close. Because ngazo bothi kunje sasaba lokukhuluma ukuthi siyenze so urejiwe utshontshele kumbe kwantini. The others have something negative. Sesekhethweni, hey, amapolice problem. Die. I think they should try better. Or bezama ukuthi besebenzisane lathi njengabantu because lathi we're also civilians, we're human beings.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuba bazibambe bangakhulumi indaba abangazaziyo ikakhulu ngamabandla ezombusazwe. Bakhuthaze uZulu ukuba angesabi amapholisa kodwa amangalele labo abephula amalungelo abo. Isikhathi esinenyi abaphila ngokuthengisa ucansi bayadlwengulwa ukuthi abanye badojwe sebefile. Kusikhatshana esedluleyo kobulawayo kudojwe abantu abane befile kuze kube lalamhla lokhu lokhe kungakatholakali ubufakazi obukhomba umbulali. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho lokudinga umongameli welizwe amalunga edalele parliamente lamakhansila. Ngakho ke inhlanganiso ezwilelwa amalungelo oluntu akhuthaza uZulu ukuba alimuke ukuhlanganiselwa kudlakela lwezombusazwe lapho amabandla ezombusazwe ekhankasela usekelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.